Yebo, khona kunjalo. Kulama polls lilaphumayo lapha laphana angabe tshengisa ukuthi uDonald Trump enganqoba uBiden, kodwa ebekhona amanye la abathi hhayi uBiden uyanqoba. So mina indaba yamapholi ngiyazama ukuthi ingayilandeli kangako, ngoba wona amapholi la vele alandela ukuthi wenzakalani ezweni. Nxa kulezi zinto ezimbi ezenzakalayo, incumbent ijayelezele ukuthi abantu bethi hhayi asisangifuni, bethi bafuna omunye umuntu omutsha. Nxa izinto zihamba kuhle, abantu bayafuna ukuthi incumbent iqhubeke. So umbono wami ngibona ngani hhayi isikhathi nje kuphela, isizini kuyadlula. UDonald Trump I think abantu abale ngqondo, ama-voters ale ngqondo, outside of i-Republican Party bazabuya ngobuningi babo bevote, ngoba siyazi ukuthi uDonald Trump watshiya ilizwe leli limadabudabu, watshiya ilizwe lingaselanhlonitsho, lingasahlonitshwanga ubani lobani. Ngokubona kwami hhayi, angiboni ukusenzakala ukuthi ama-American angasoma-Republican kumbe amanye ama-Republican abona okule ngqondo bangavuma ukuthi uTrump aphenduke. Athink amapholi aza kutsha kutshoyo, kodwa nxa soyisikhathi bahambe beyovota, abantu bazavota, bazavota bevotela ilizwe elihlala lifuna siqhubeke lihlonitshwa, ilizwe lizaqhubeka likhulumisana lamanye amazwe. Ngombono wami hhayi, amapholi ngatsha kutshoyo, kodwa mbona ngani ekugcineni uBiden uzanqoba. Yebo, siyananzela ukuthi uBiden i-disadvantage yakhe ebantwini abaningi i-age yakhe, abantu abaningi bamkhangela ukuthi asekhule kakhulu bantu yachiya, kodwa ngibona ngani ne-age yakhe ayiyo ngokugogeka yikho ungcono kulo Trump esaba laye iminyaka yadlulayo M5. Ngiyabonga.